kube isimanga ngoba lokho esazi izano okwama akwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakasha kumbe ziyekwenzani sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi beramse ema-airport kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi yukuthi usukwenka lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokheli zechina so kusididile ingqondo okusho ukuthi kukhona ukuchaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone inkokheli zezano ziyakwamukela umongameli u-vice president wabo yena uthiwe ngalokho kodwa kabafikanga zithe zithi izukuzuku sabona sokuphuma amapikitha akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bakheze befike e-airport bafica ukuthi usevele usethethwe ngabantu bechayina so kusho ukuthi emzini wezano kukhona ukuchaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba
kuyavela imisobalo ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukathiwenga lo mongameli somasomnangaku
kakhulu ngoba Gibbsville kufana nokuthi mina ingumkakho sengiqede inyanga lezinyanga ingaphandle kwelishe wehluleka uzongamukela e-airport kusho ukuthi uyalwa phela kuyaliwa sibili omunye uphefumula ngenxeba phakathi kwamnangagwa lothiwenga ukhona ophefumula ngenxeba
pho kuzohamba njani-ke lapha amakhumalo
hayi njengabantu bangikhona bavele bona bafanana lomthakathi awuze wazi ukuthi umthakathi ufika qathi bani ukuthi azekuloya so uzokumele ukuthi kwenzeke ukuthi zivula amehlo asifake amanye esifundo ngoba kutho ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebekhangelana-ke kathesi isikhathi sonke lesi sibe behlikihlana ngencingo ngiyabona
kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini
kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni umnankaga wancediswa ngamasosha incediswa ngutiwenga njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani utiwenga sizwa amahungahunga esithi wona utiwenga laye funba ngumongameli so yikho sokumele sikuqaphele-ke kathesi sibone ukuthi bazakhipha nanjani.